ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezipha kosi. Ngabantu abaziwayo ukuthi ngabanye babantu ababe lobungcwethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezeintelligence. So ngabantu ke ababenika imibono eqakathekileyo ekulweni kwelizwe leZimbabwe ukuthi size sithole izibuse nomhlaba. Abantwana abaningi asebe lama 30 years nokuthi esithi ngama-youth ngalesi sikhathi kabasoze bakuzwisise ukuqakatheka kwabantu abanjengobaba uDabengwa, ngoba phela ngesikhathi obaba uDabengwa besiyalwela ilizwe leli belithatha emakhiweni, abaningi babo babengakazalwa. Abanye babo abasebekhokhela amabandla namhlanje ngabantu ababe mhlawumbe babengakazalwa, abanye bangikhona babe leminyaka umnyaka owodwa kumbe iminyaka emibili. So kuqakathekile-ke ukuthi abantu abanjengobaba uDabengwa nxa sebehamba siyibeke imbali, siyiqondise, i-history ibhalwe ngokuqondileyo. Ilusizi-ke ngoba i-history ebhalwa ngabantu bezanu isiyi-history engaqondanga, i-history ebhala into ezingayisizo ezenzakalayo. Kodwa-ke nxa ingabhalwa i-history abantu abanjengobaba uDabengwa ngabantu abaqakatheke kakhulu elizweni leZimbabwe, okutshengisa ukuthi kusobala ukuthi umuntu onjengobaba uDabengwa bekungadingi ukuthi kuthiwe uyadeclare ukuba yi-national hero. Kodwa-ke ngokuphatheka kwakhe kwezombusazwe uvele uyi-national hero ngokwakhe.
Uyatsho ukuthi imbali yeZimbabwe yalotshwa ngendlela eyasuka iyaphakamisa izanu iyanyathezela izaphu. Ngubani emele ilobe kakutsha eyiqondise limbali?
Sonke esifundileyo esalwela ilizwe leZimbabwe, esalwela inkululeko yeZimbabwe, kufanele sizitshele, ngoba i-history phela kayibhalwa ngumuntu oyedwa. I-history ibhalwa ngabantu abaningi, ikakhulu labo ababephathekile embusweni kumbe ekulweleni izibuse yeZimbabwe. Sonke-ke esikhona kufanele ukuthi sikubone ukuthi labo abale history abangayitsho, abaqalisa babakhona ama-pioneers ethu bayaphela. So thina esisileleyo sokufanele ukuthi-ke sikufake-ke sikubhale phansi, sifundise ngabantu bethu, sikufake lokhu ngesikhiwo kuthiwa we need the archive, the correct history, ukwenzela ukuthi ama-historian azabuya ngemva kwethu azafica i-history which is archived eqondileyo. Ngoba kathesi izanu ibulele hatshi ilizwe kuphela, isibulele ne-history yeZimbabwe, ngoba kukhona abakufihlayo okungalunganga.